Disendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 13 kunhlolanja 2020 nguntungamili Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla. Ibandla leMDC lithi uhulumende wehlulekile ukuphathisa uZulu weBhinga okhukhulelwe imizi lizulu lesikhukhula ngendlela esuthisayo. ELizimbabwe lizamanyana lamanye amazwe ekunanzeni ilanga leWorld Radio Day namuhla. Iningi likhala ngokuthi kukabi khona imisakazo yezigaba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla leMDC selethe uhulumende umlando wokunganakekeli izakhamizi zeMathebeleland kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula elibulale umuntu oyedwa eBhinga njalo lachiya abanengi bengaselamizi. Isigaba seNsungwale eBhinga yiso esitshaywe kakhulu lizulu leli eline impelasonto yonke lakhukhula izindlu, amabholoho kanye lemigwaqo. Iningi lisinde ngokukhwela izindlu ezingakhukhulwanga kanye lezihlahla. Lanxa uhulumende ethumele indizamtshina zokuhlenga izakhamizi, umsekeli kamgcinisihlalo weMDC eMathebeleland North, uMnumzana Jabulani Radebe, uthi uhulumende uvele umatolonzima ekuphathiseni abantu bezigaba zeMathebeleland.
Silashekelwe kakhulu, sile nkalakatha yeproblem esilayo kakhulu eMathebeleland North, iBhinga district. Singathi uhlupho lolu lukhona kuma-district wonke, but lusuke lwabaka kakhulu eBhinga district ngenxa yokuthi khona kube lezulu eliningi kakhulu. Kwahle kwaba lama-floods, nama-floods lawo achiye abantu abaningi kakhulu, imuli eziningi kakhulu zimarundi. Yinkalakatha yeproblem esilayo kakhulu, and uhulumende esilayo ungani ukhohliwe kakhulu, uslow kakhulu ekureacteni nxa kulama-problem afana layena lawo. So thina njengebandla ele-MDC esivele simela uZulu wonke nje, iZimbabwe yonke jikelele, esikhangele ukuthi khona ngakhona lokho kuncane esingakuzama ukuthi sizame ukuncedisa abantu bakithi abeBhinga, ukuthi sizame ukuthola ukudla, sizame ukuthola impahla ezokugqoka, sizame ukuthola le ngubo nje ezokuthi sincedise abantu, because balahlekelwe into eziningi kakhulu. Balahlekelwe zimpahla, balahlekelwa yikudla, le mizi yabo nje sihle yatshabalala ngenxa yezulu lele like laba khona.
Kodwa sizwe uhulumende esithi yena usephathisile, wathumela ama-helicopter asusa abantu. Alikuzwanga yini lo?
Lokho ngikuzwile, but njengoba ukwazi ukuthi uhulumende wethu uhulumende othanda ukukhuluma amanga, kodwa nxa kuwukuthi sebethumele ama-helicopter lakho kuyabongeka, but besithanda ukuthi khona kuhle kudisclare as a national disaster ngalokhana okwayenzakala eChimanimani kulo cyclone idayi. Uhulumende wethu uneproblem yokuthi nxa kule sehlakalo ezifana lazona lezo nxa zenzakala eMathebeleland uba very slow. Indawo zakithi zi-marginalized kakhulu ukuthi vele akula mgwaqo, but zathothi khona ngale Chimanimani sokule problem yena leyo. Ilizwe lonke ubukhokheli wonke obukhona obelizwe kusukusela kumongameli nalowo nguye okhona owezanu p f bahamba ngobuningi babo besiyakhangela besiyabona udubo lwaso lwehlela abantu be-Chimanimani, but wakathesi abakaqalisi lokukhuluma kumbe lokutshengisa isifiso sokuthi bayafuna ukufika eBhinga. But nxa kuyukuthi khona bengathatha udubololo solukhono solwehlakele abantu beBhinga, hhayi singathaba njengabantu beMathebeleland.
Ukhulumile phambilini lapho kubana udubo lukhanya lusendaweni eziningi engasoBhinga kuphela. Ngeziphi ezinye indawo ezibhekane lo dubo olufanayo?
Wakhangela kule ndawo yetholotho, itholotho district indawo ephansi kakhulu, okuthi nxa vele kungana izulu kudayela ukuthi kube lama-floods. Wakhumbula vele kusiba lama-floods lawana abakhona endaweni zeManicaland, abakhona lasetholotho, but okwasimangalisayo ukuthi khona kusiba lalawo ma-floods bacela usizo ku-Namibian Air Force. Ama-helicopter e-Namibia abuya ephapha khona pana e-Cholocho esiya e-Manicaland ukuyancedisa. Okutshengisa ukuthi vele babekhohliwe nge-Cholocho. Bona abayiyoba be-China lezo ndiza mthina esiya khona ngale e-Manicaland. Bakulubona sibili ukuthi kula ma-flights e-Cholocho, but akusikho lapho ababecelwe ukuthi bancedise khona. So waqonda khona pana e-Manicaland. So thina esingakucela njenge-Matabeleland nje ukuthi nxa njengoba sokuvele sokulodubo lalolo, bahle bakhangele ukuthi indawana zonke ezivele sezile problem lazo zithole ukuncediswa nguhulumeni.
Ungatshela abalaleli ukuthi abafuna ukuphathisa benze njani?
Abafuna ukuphathisa bengangithinta kunombolo lezi 0772641861 kumbe 0713562479.
Umnumzana Jabulani Hadebe ngumsekeli kamgcinisihlalo we-MDC enyakatho yemaNdebeleni. Ubekhuluma ecingweni loChris Gande we-Studio 7. Kasenelisanga ukukhuluma lezi phathamandla zikahulumende ngalolu daba. Kusenjalo umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa uzahlangana lenkokheli yebandla lakhe kanye labasekeli balo eGweru namuhla. UChamisa uphakathi kokwethekelela izigaba zonke zelizwe ekhulumisana lamalunga ebandla lakhe ngalokho athi kumele kwenziwe ukuze kulungisiswe obunzima uZulu abhekane labo. Usanda kwethekelela eGwanda lakobulawayo. Ibandla le-MDC lithi lizaqoqa uZulu jikelele kuvunyelwane uhlelo olusemthethweni oluzakhupha uhulumende ukuze kuhlengwe abantu endlaleni kanye lasebunzimeni obubangelwa yikubhidlika komnotho. Isikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sibanda uthi lolu yilo udaba olumqoka oluhlafuna nguChamisa lamalunga ebandla lakhe emihlanganweni le ayiqhubayo ezigabeni.
Injongo kaPresident Nelson Chamisa bekuyikuthi yena ahambe le mbiko yakhe ebantwini siya kuthi hayi mina sengenze izinkulumo nabantu abanje abathize abathize sikhangela kudialogue. Kube lempumele enje ngibona ngani sisiya phambili kulodube lokuthi njengoba umnumzana omnangakwa esala ukukhulumisana lathi kunjenge kathesithi okusegcekele ukuthi zasavumile ukuthatha amafoni kaPresident Mbeki ayeke wamthembisa ukuthi uzaphenduka kuye azomtshela kumbe izami afuna ukuthi kukhulunyiswane ukuthi kulungisilizwe nxa esala ukuthi kukhulunyiswane kulezindaba zelizwe. So kwenziwa kanjani ukuthi izindaba zalezi ziqhubekele phambili zilungiswa ngumphakathi weZimbabwe? UPresident Chamisa bekhulumisana namalunga singathi kumbe labakhokheli be-MDC ngokuthi kanti singenza njani njenge-MDC, singenza njani njengezizalwane zeZimbabwe ukuthi siphoqane sonke silungisise udaba oluhluphayo olombuso welizwe, udaba lomkhonomi ukuthi ube umkhonomi ongalethi indlala nokufa ebantwini. Ngenziwa njalo ukuthi silethe imisebenzi ngoba siyazi ukuthi lezi leZimbabwe liyakwanisa ukukwenza. Abantu abakhuluma nopresident bathi hayi lo nyaka ku-2020 awufanelanga simphuthe kumbe simqede singalungisanga udaba iy'ndaba zelezi ebezilethwe ngupresident. Bathi bona lo ngumnyaka wokuthi abantu batshengisa amandla abo lokuthi abantu bathole uhulumende ophuma ebantwini njalo engowabantu.
Ungasichasisela ukucace ngempela ukuthi lawo manyathelo yiwaphi?
UPresident uyavuma ukuthi maningi la manyathelo angathathwa achiyeneyo avunyelwayo isisekelo sombuso welizwe. Kufanele athathwe sokuqedisiswa isikhatshana sokuthi kukhulunyiswane loZulu weZimbabwe ukuthi abe khona naye ebambane lo mthimba webandla le-MDC ozabe usithi kufanele siqhubekele phambili silungisilize lekuthenga lokho libuye emuva.
Ngaphandle kokutshengisela yiwaphi amanye amanyathelo akhona?
Isikhathi sokutshengisela sesendlule phela ngoba abantu batshengisela kuhulumende olakho ukubalalela ifole ohlonipha abantu. Abantu bezimbabwe bangathatha amanyathelo afana lokuthi bathumele ilizwi eliqinileyo kuhulumende owatshontsha umbuso besithi bona hatshibo lokhu kubi kakwenza izinto ezinhle abantu abangabulawa njalo umbuso wabantu kawubuyiselwe ebantwini.
La kodwa ungayitshaya ikhaleni mnumzana Sibanda ukuthi kahle kahle kuyini abantu abaqoqa ukukwenza.
Okuqoqwa ngabantu kuphela ukuthi mhlawumbe ukukhulisana nohulumende ngalokhu uhlobo aluziwayo ukwenzela ukuthi singalokhu kuqhubekela phambili siwela phansi nge-people's power.
Singabe lapha sikhuluma ngomvukela yini?
Hayi bo, uPresident Nelson Chamisa phela yena liyamazi ukuthi ngumuntu womthetho, umvukela akavunyelwanga isekelo sombuso welizwe. Bakho bakwenza futhi lokho abantu kwenziwa libutho ngesikhathi bezama ukukhipha umnumzana uRobert Mugabe. Ngibone ngani liso lesifanye sefike sokuthi sokufanele kube khona phela ukumisana ukukhangelana mafupha. Sebedlale ngathi sokwanele. Ngeke sibe saqhubekela phambili sithwaliswa amagaba avuzayo ngabantu abakhanya bengenathando njalo bengenakwazi ukuthi lizwe lidinga ukuthula nokuthi indlala kayisiyo nto efanele ijwayele.
UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa, ubexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7. EleZimbabwe lizamanyana lamanye amazwe ekunanzeni ilanga le-World Radio Day namuhla iningi likhala ngokuthi uhulumende ukhanya engakazimiseli ukuvumela imisakazo yezabelo ama-community radio stations. Leli langa linanzwa emhlabeni jikelele ngenjongo yokukhuthaza lokuthakazelela umsebenzi owenziwa imisakazo yamaradio efana lo-Studio 7. Okwamanje eZimbabwe kule misakazo elawulwa nguhulumende kuphela e-ZBC, leminye nje embalwa eyaziwa ngokuthi ngama-commercial radio stations esakaza emadolobheni kuphela. Imisakazo le igoqela owe-ZFM, Skies Metro FM, Lowestar FM. Eminye yale misakazo ilobudlelwano lohulumende lanxa nje isithi izimele. Okungabikhona kwemisakazo ezimeleyo yikho okwabangela ukuthi kusungule umsakazo we-Studio 7 wona othakazelelwa ngabaningi. Abanye bathi uhulumende kumele avumele imisakazo yezigaba ngoba kuyiyo eqhakathekileyo kakhulu kuZulu. Yena uhulumende uthi uza kwenza lokhu maduze. Kodwa intatheli zindaba umnumzana Ngqobizitha Mkandla yena oke wasebenzela umsakazo we-ZBC. Kodwa osebenza kwele South Africa uthi akawakholwa amazwi kahulumende.
Iyasebenzela wonke umuntu iradio, iya-entertain ngathi iyajabulisa. Yonke izinto ezimnandi yobani ingoma nje ezintsha izwela lapho, imisakazo emnandi mhlawumbe osomahlaya laba ngathi o-comedy sibazwela lapha, izitori ama-drama khona i-radio drama sizwela lapho, ibhola ikakhulu ibhola, la yonke nje imidlalo sizwela lapho ku-radio. Balula kakhulu ukuthi sizithole lezo ndaba njengobani uyawuzwa nje umkhuhlane we-corona uqalile lapha emhlabeni. Sesikwazi nje ngisho lokuliphi luphi ngathi kuyiphi indawo kumbe kusiphi isiqindi somhlaba uyeza ukuthi uhamba kanjani, uyabethola nje naye ama-update. So mina ngibona kwami nje iradio umsakazo uqakatheke kakhulu ukuthi sengibona ngathi nje iradio isiyimpilo yabantu, ayisingxenye yempilo, isiyimpilo yabantu.
Sesiside isikhathi uhulumende engafuni ukuthukulula amagagasi, kodwa uthi useza kupha abafunayo amalayisensi okusungula imisakazo yezigaba okuthiwa ngama-community radio stations. Ubona ngempela ekwenza lokho?
Angaze ngibone uhulumelo lamanga njengalowo obizezethembisa nje ethembisa manga zonke izikhathi. And uyabona nje ukuthi lovalo uyasaba ukuthi la ma-community radio stations azopha abantu amandla azopha abantu indlela ukuthi baqoqane. Mhlawumbe niyabona ngathi mhlawumbe baza bemthuze indubu lapha emqukweni. Kanti ke kodwa kubele akubone ngendlela nje ehlukile ukuthi la amandla abantu abatholayo yiwo phela amandla ayenza uhulumeni, yiwo phela amandla ayenza uhulumeni abe namandla. Uhulumeni okhokhela abantu abangalamandla, oh nje uhulumeni ka ongathi ngamazolo nje, amazolo yabona isikhathi ilanga lingathi liyaphakama liyaphezulu ashabalala, uye uhulumeni ongalangqondo.
Umnumzana Nqobizitha Mkandla, intatheli zindaba eyake yasebenzela umsakazo we-ZBC njalo uyingcwethi kwezokuhanjiswa kwemibiko. Ubexoxa le Studio 7 ekwele South Africa. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba le-Chronicle lithi kulesigebengu esihlala emagwegwe kobulawayo esetheswe isigwebo sokupika okweminyaka engamachumi amathathu izolo ngemva kokutholakala silecala lokuntshontsha izimota. Umusa Denge uphiwe isigwebo lesi ngemva kokuwavuma amacala akhe. Iphephandaba le-Herald lona lithi kulabumantshi abalitshumi lasithupha abafungiswe izolo bahle baqala umsebenzi ngokuthetha amacala eHarare. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Njani balaleli baka Studio 7 okwama okusenhliziyweni ngithi hayi bakithi. Le nto ngazola ngiyizwanga kahle ekhulunywe le ku-African Union e-Addis Ababa khona le Ethiopia ukuthi kuthiwa e-Afrika amasosha akusamelanga abonakale e-Pietersburg. Ma kwinto lingaphumelela nambona ngathi mhlawumbe lizakethi ngaba ngcono ngoba umnankagwa uvusa abantu baseZimbabwe e-Rhodesia ebabusa ngamasosha lama-phoyisa bathi sibambe kubatshisa abantu beze noma yini amathanda. Ma into lingaphela mbona ngathi ngaba ngcono. Number two uyabona le party uthiwa izanu le kuze lizakithi lilunga impelampela kuthiwa nansi lilizwe lifanise ngamamazwe libe le mali yalo ngoba manje alila mali yalo mali akhona izibhakazi kuthiwa ngamadola ngama-RTGS yangazi into bani yabona ma kungaphela lokhu bona ngabazinono akurisayine lokhu akuyiphathi wabo abathi izanu le inangakwa out ngamasosha akela aphume bonke labo sikhiwenza. Ngiyabonga abantu ba-Studio 7 nabalaleli nani sebezibastudio 7 siyabonga kakhulu. Ngiyabonga angathi into ngahamba kahle ngokufisa kwethu kunini sihlupheka kami yimi umntwana wenhlabathi okhulume lapha ejoza uphume ejawunda danke.
Sanibonani ku-Studio 7 sithanda ukubonga umsakazi ka-Studio 7 owokuqala bonga abasakazi ka-Studio 7 mbemba abingelele bonke jos siyabonga kukho konke abasenzela khona indlela zabo zihlale zimhlophe ngomusa nawothando abanalo nalokho nje ukuthi besikhulule sizathi sikhulume okusenhliziyweni zethu noma kunzima phambili lapho esemva lapho esisuka khona naphambili esikubonayo kodwa nje ngo-Studio 7 sizizwa nje singathi sethule into inhlungu ezingaphakathi kwethu. Ngithanda ukuthi mbonge konke lokhu Studio 7 ngosula namhlanje kukho konke nisenzela khona siyabonga kakhulu. Mbiyeke ngicele-ke ukuthi ubingelela ubingelela umama umandaza laphana egonye ubingelele wafowethu uzamlamula laphana egonye ubingelele unadala egonye unamakhumalo bonke abangaziyo laphana egonye ababingelela kakhulu bela labafowethu sonke lapha egrupini yamadoda le group le esakhana khona sikhondisana ukuthi indoda kumele iziphathe njani njengoba singumthwakazi sisakhana nje njengamadoda igroupu yasungulwa ngumfowethu uMbonisi Ndlovu. Mina ibizo lami undodana Ndlovu umphuma egonye enkaya. Ngiyabonga kakhulu ku-Studio 7 kakhulu kabi.
Salibonani basakazi be-Studio 7 abahle. Mina ngingugogo Khanye. Okusizisa ubuhlungu ukuthi abantu bezani laba ungani badla mkanumunye abathembekalanga bonke ngakhangela ukwenza kwabo uqiniso bayalibona kodwa bayafika bathi ama-sanction abizwa ngabe-MDC bona beyiba bawaziwe ama-sanction abo khathesi imali bayayithatha bayakwazi ukuthi bayisa ngaphi bese besithi yi-MDC khathesi bayagazetha imali yama-domestic workers kambe lingagazetha imali yama-domestic workers lina lingafuni ukunika amadokotela imali lingafuni ukunika amatitshi imali eyama-domestic bayagazethelana abayekela abaqhathi bazibhatalele izisebenzi zabo hayikhona ukuthi bathi imali yama-domestic worker yimali engaka ingani yiba bazayibhadala ha sesidiniwe ngayo izano yabole hayi unkulunkulu kangeneli siyabonga
igama lami nginguNomathemba Grade Sithole ngokuhlala ngihlala eVictoria Falls thanda ukulibingelela bonke basakazi beStudio 7 kunzima besithanda ukudalibana nje bayasilungisela nje i-price control sesizwile ngokuthenga ku-black market lona kuyaba kulilizwe elinjani lama-currencies ayi-2 niyabonga inlonke sikhala nje ne-price control sesizwile nge-black market
njani balaleli be-Studio 7 okhulumayo ngusimele imgosi into engiyicelayo ikuthi asikhulekeni ilizwe lethu lizalunga lapha eZimbabwe sikhuleke konke sikubeke enkosini ngoba yona yehlula ilutho njalo sazini ukuthi yonke into ilesikhathi sayo kuzaba lesikhathi sokuthi bona laba abasesihlaleni basuke kungena abanye ngakho balaleli basithembeleni enkosini
labo-ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inengi kweleSudan libikwa lithakazelela isinqumo sokuthi owake waba ngumongameli wakulelo lizwe umnumzana Omar al-Bashir ahanjiswe emthethwandaba we-International Criminal Court ukuyabhekana lamacala okubulala ngombhuqazwe. Ingcwethi kwezempilakahle eziphatheke emhlanganweni oqoqwe inhlanganiso ye-World Health Organization izolo seziphumelo mhlahlandlela wesiphangiphangi ozalandelwa ukuze kutholakale umuthi wokwelapha igciwane le-coronavirus. Sizigqibeke ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Onqobe kumncintiswano weNew Hampshire okudinga ozamela ibandla eliphikisayo elamademokrasi kukhetho lukamongameli umnumzana Bernie Sanders uthi uyajabula ngosekelo aluthole izolo njalo uthi amademokrasi kumele akhethe yena ngoba kunguye yedwa kuleli bandla olekhona lokunqoba umongameli Donald Trump. Ophume esezingeni lesibili eNew Hampshire ngumnumzana Pete Buttigieg kuthi endaweni yesithathu kulonkosikazi Amy Klobuchar. USanders loButtigieg baphume njalo belandelelana kuma-primaries akuqala esiqintini se-Iowa. Ukuhlaziya impumela yayizolo lesi xhume ocubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Impumela yayizolo itshengisa ukuqhuba ukuqhubeka komcabango wamademocracy kusukela nge-caucus e-Iowa, ngoba lakhona i-caucus e-Iowa sibone yena umnumzana Buttigieg naye umnumzana Bernie Sanders benqoba phambi kwabo Biden nabanye o-Amy Klobuchar. So esikubone e-New Hampshire ekugcizelela khona lokhu esakubona e-Iowa last week, ukuthi hayi yibo ngempela angathi bayakhokhela manje kulama primary okuqala. Sesizobona makusuka lapho kusiwa kubo South Carolina abangekho khona popular kakhulu ukuthi khona ngale kuzohamba njani.
Ubona uBernie Sanders lo Buttigieg beqhubeka beyibo abahamba phambili yini, kumbe laba abanye abadonsa nzima balakho ukuphakama?
Well, ama-polls atshengisa ukuthi umnumzana uBiden ulabalandeli abaningi kakhulu eSouth Carolina, njalo futhi ulabalandeli abaningi abansundu, ngoba ube ngu-vice president ka-Obama kubonakala ele support eningi from ebantwini abansundu. But uButtigieg sizwile namhlanje ukubana uthole endorsement yakhe yokuqala from ucongressman owesintwini womuntu omnyama from eSouth Carolina. So kusho ukuthi kuzomnceda kakhulu lokhu, ngoba ubengenzi kahle ebantwini abamnyama, and siyazi ukuthi eSouth Carolina abantu abamnyama yibona abayademene ukuthi ngubani usual owina i-primary khona ngale, ngoba yibo abaningi for ama-Democrats.
Ubona kungaba lamasalamusi yini kugcine kukhethwa uBiden abe nguye omela ibandla lama-Democrats?
Khona manje ungathi kulobunzima abhekane akhangelane labo, ngoba izinto angeke sithi izinto zihamba kahle. But khona kungama-state amabili nje kuphela asenze ama-primary. Sisazobona, ngoba kusazobuya ko-Super Tuesday. Ma kukuthi wenza kahle e-South Carolina, nganqoba kahle e-South Carolina, athola ama-delegates ambalwa, I think i-momentum yakhe izojika ibuye futhi ngakuye, ngoba ebevele nguye isikhathi sonke lesi obe-leader, ebonakala enguye kuma-democracy ongakhethwa ukuthi amele ama-democracy. Sibona nje phanjaniswe yikho khona lokhu ukuvuka kuka-Buttigieg naye uSanders. Inkinga alayo yilokuthi yena lo Buttigieg ama-policies abo yiwo la abathi a-moderate. So kusho ukuthi bona boyi-two bathapha mthonjeni munye, whereas uSanders lo Warren yilaba ababonakala besesandleni senxele kakhulu, and angiboni ke bona labo beyi-two besenza kahle eSouth Carolina, ngoba ma ususiya ngale kubo South Carolina labo Nevada abantu bakhona bathanda ukuba conservative.
Umnumzana Dan Moyo ucubungula ezombusazwe, sixoxelayo eseVirginia khonapha eMelika. Sivaleke imbiko elisithumela yona kuFacebook lisemagumbini omane omhlaba. Kulo Jason Maphosa utwena unjani msakazi? Hayi, siyaphila Maphosa, singabuza wena Pretty kwena matshe ngwenya. Wena uthi salibonani usolani Ndlovu? Uthi wena yo angazi yethukeni lapha indlovu enkulu. But hayi, ikanya yethukile mpela. God knows, Khumalo uthi wena Morning Studio 7 na kunjani msakazi wami weStudio 7? Hayi, siziphilele Khumalo. Ziphetheke ngebe zihamba phambili. Ibandla le-MDC lithi uhulumende wehlulekile ukuphathisa uZulu weBhinga okhukhulelwe imizi lizulu lesikhukhula ngendlela esuthisayo. Ela Zimbabwe lizamanyana lamanye amazwe kunanzeni ilanga le World Radio Day namuhla. Kwanele likhumbule sikhona ezakusihlwa ngwa fast 7 na mina lani yasibeni sonke kwezekuseni ngwa fast 6. Olivalelisayo ngutungamili nkomo.